Uzulu ukhathazekile ngoba insuku eziphelileyo sibe sibona ku social media okunye kungamanga, okunye kungayi exaggeration nje ngetension ekhona ikakhulu ngemva kwezitatiment zika Comrade Geza. So abantu nxa bebona amatanki basuke bethuka, abasazanga ukuthi kuyini okuthatha indawo. Ngibona kungaba into enhle ukuthi ibutho nxa likwazi ukuthi umumo ngaphandle lapha umi kanjani, baqale bazise abantu ukuthi hatshi sizakwenza ama-drill njengokutsho kwabo. Lingabona amathenka lingethuki, lokho kwenza uZulu ahlaliseke.
Ngesikhathi ibutho ligenqula umgabe kwakulokufuthelana okukhulu elizweni, kanti abantu babedubeka kakhulu. Siyazi lakathesi izinto kazimanga kuhle, kodwa ungathi umumo usufike kuzinga owawukulo yini ngo-2017 phambilini kokugenqulwa kukamgabe?
Hatshi, okwakhathesi singeke satsho ukuthi umumo usufike kusibanga sakoma-2017, kodwa sokuphosa kusondele khonapho ngoba uZulu uyahlukuluzeka ngokudula kwezinto, ukuswelakala kwezinto emashopu, njalo bebona angani abanye bahlezi kuhle besiba le mali eziningi, benika abantu izimota ezingamamiliyoni, kukanti uZulu esifa ngendlala. Kubakhathaze ukuthi abanye baphila kuhle, bephila kamnandi, thina sihlupheka. Ukhathazekile sibili uZulu, kodwa kasikafiki kusigaba lesiyana esingathi kuma-2017.